Ivala elithi human trafficking lona lisinda kakhulu nxa sekuqathaniswa lalolu daba ngoba ngokunanzelela kwethu la uzwa information efika kithi thiyona khathi abantwana laba ngabantwana abasuke beliphathiswe emabhasini nakubomalayitsha beze ebazalini babo so human trafficking ulihaba kakhulu kulolu daba
khona kahle kahle okwenzakalayo ikakhulu ngesikhathi sika December lapha liqiniso yini ukuthi vele baningi abantwana abathunyezwa eSouth Africa bengela umuntu omdala
hayi khona kuliqiniso iningi lezisebenzi eSouth Africa uyathola ukuthi nama holiday lawa aziwatholanga aziwaphiwanga ngakho ke uyakufica ke ukuthi kwesinye isikhathi kuyenzeka mpela ukuthi umuntu aprefer ukuza ukuthi kuze abantu bakhe ngapha kweSouth Africa uze nabo nayabe achithe nabo
manje ngokubona kwakho okungakwenzakala lapha ikuthi iziphathamandla zakwele South Africa azikwazisisi yini okwenzakalayo
yekhona ke nakhona bengabe bekunanzelela bekubona futhi ukuthi kuyikuvakatsha uhlupho luba sekutheni nxa into yenziwe ngendlela engasiyo umthetho iyahlupha futhi ngeke sibachothoze kakhulu sibasole ngalesi senzo sokuthi sokuthi umthetho awulandelwe ngoba ikhona imigomo yokuthi ma ingane ilale esta 9 kumele kube lencwadi kumele kube le destination address kumele kusayinwe ama affidavit kwenzelwe ukugwema ihuman traffic so yebo phela kuconvenient kithi ukuthi simthumele umntwana kungazange kulandelwe kahle imigomo yonke ezenza ukuthi mayedluliswa laphana kungabi kwethuka kwama officers ukuthi kathi sekwenze njani bangabuza imibuzo umuntu nomuntu usomela landele imigomo yokuthumela ingane iyathunyelwa vele ingane umthetho uyakuvuma ukuthi ingane ingathunyelwa yodwa ngoba iyabe ingekho yodwa phela ngoba umtshayeli uthola ukuthi umuntu othembakeleyo esimaziyo kodwa uma izochapha umngcele sekumele iveze ukuthi izincwadi ezizonezo ezifunekayo zikhona ukwenzela lalaba abasebenzisa ithuba lonele ukuthi izikhathi zikadisemba besenza i-human trafficking bavimbeke so umphakathi kawungakusoli lokhu ukuthi kuvinjwa abantu ngenxa yokuthi ufuna i-convenience kwesinye isikhathi i-convenience leyo izoba i-inconvenience ngelinye ilanga komunye esecatshelwe ngumntwana sike sa-athenda udaba lomunye ubaba lapha owase-Hillbrow oluyamadodakazi akhe amabili ecatshile lapha senyamalele i-human trafficking yinto ekhona ephilayo bayahavesta ama-body parts bayahambisa abantu to sexual slavery iyenzeka i-human trafficking ngakho-ke ma abomthetho befica umuntu incwadi zakhe zingaqondanga ngemfanelo kumele sikwamukele futhi ukuthi hhayi bazoyivimba leyo nto bathi into le osuyenza ngokomthetho siyibiza human trafficking nakhona nje kungabe sekungathi lihaba ama-journalist-ke wona siyawabona kakhulu ukuthi kwesinye isikhathi ma udaba luqondane nabantu baseZimbabwe ihaba lakhona liba likhulu i-social media lapha ku-Twitter lapha hawu sithola nje hayi sekuthuka abantu beZimbabwe bekhulunywa kabi kakhulu yebo phela khona ma sesingalandela imigomo yokurana ama-border officials abe-correct kodwa-ke akulanto isimanga kakhulu yenza.